Yebo, mthwakazi omuhle. Sesidibana ke kuhlelo lobasakhulayo. Mina ngu-Mike Hobe. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana iPithule Maphosa, ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu okhangelele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka. Masambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngomkankaso wakhe njalo ibandla lezaphu. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa, unjani mnumzana?
Ngiyabonga, ngiyaphila mnumzana, unjani?
Hayi, ngiphilile. Ulasi isifiso sokungena kukhetho kulumnyaka, uncintisa ukuba lilunga ledali lephalamende ngaphansi kwebandla lezaphu esigabeni seBulawayo Central. Awungitshele ngamafishane ngalo.
Hayi, ngingathi yiko konke nje konoko ukubana ngikhethiwe ilibandla lami ukuthi ngibanele esigabeni seBulawayo Central. Kuyikuthi ibandla lami likhangela kakhulu ekuthini abantu abatsha kube yibo abaphambili endaweni zokukhokhela kwelizwe lesigaba. Kuyikuthi sizama ukuthi silungise indaba ye-leadership renewal across the board within our political parties. Lasezigabeni zethu lapho esikhona sithole ukuthi amanye ama-solutions adingakalayo eZimbabwe lasezigabeni esihlala kizo locally asebantwini abatsha yibo aba-innovative njalo yibo aba-flexible ukuthi bakhangela amasinya bebone benanzelele njalo bethole amacebo yokulungisa ama-problems esilawo. So yikho okwenza naba yifrontrunner ukukhetha ama-candidates laphana nakhina sengiphumelele ukuthi ngimele iBulawayo Central.
Silokhu sikudaba lunye labatsha njalo kwezombusazwe, ungabheka amanye amabandla kwele Zimbabwe sokulobudlwangudlwangu ngenxa yokuthi abantu sebefuna isikhundla. Amanye ababandla vele abasakhulayo amathuba okuthola izikhundla akhanya ngani awekho mahle. Kubandla lenwele zaphu ngaphandle kwakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abazancintisa ukukhetho lolo?
Kakhulu bakhona abaningi, ngapha nje a few names silo Future Msebele ozamela eNtumbane Makhandeni lase eMakhandeni kuwadi 11 kobulawayo silo Parliament Mlingo, umuntu osakhulayo. Etsho lotsho silo Mthabisi Mlingo ozamela iTsholotsho South. Siphinde siHarare silo Vitalis Bafana ozamela iAthiki Kwazana nangaphambanisi. eGwanda South eGwanda North silo Ndodana Umoyo ozamela enye i-council iwadi khonaphana. Baningi abantu abasakhulayo abamela ama-constituencies especially this election kuzapho ngoba isedeliberate attempt esayenzayo njengebandla ukuthi si-prioritize ukuthi abantu abasha bethathe ama-leadership positions.
Uyazi Maphosa, kulabantu abaningi abadala abathi ezombusazwe izinto zabadala kuphela. Bona babona ngani izinto zobukhokheli abasakhulayo akulandawo yabo khonapho. Wena uthini ngalokho?
Akulona iqiniso ukuthi politics ngabantu abadala the world over. Mase ngibuya khonapho eZimbabwe kuyakulekamba manga laba abakutshoyo ngoba singakhangela i-liberation struggle eZimbabwe yadiwa ngabantu abatsha. Akekho umuntu owayekhulile laba ababa ngamabutho on both sides izikhale zandla belwela iZimbabwe. Balitshwane ababesebekhulile but nakukhula kwankona babengakafika ama-50 years. So if bona maba benelisa ukuthi belwele ilizwe beze belithole bengabantu abatsha, yiphi-ke politics efuna abantu abadala now that sesikhululekile, sesiku-independent? Ngibona ingani ngabantu abayisikhwaba, ngabantu abafila ngathi bafila entitled to everything. Umcabango njalo kudalela abantu abakhulayo kakhulu abamanje udubo ekungeneni kwezombusazwe.
Eish, uyazini Maphosa, ingxoxo yethu imnandi kakhulu mnumzana. So esiza kwenzayo ngeviki ezayo saqhubekela phambili ngayo. Okwamanje isikhathi sesesiphelile. Ngiyabonga kakhulu mnumzana, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lamuhla. Masidibane ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana iPithule Maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu othi uzangena kukhetho encintisa esigabeni seBulawayo Central. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo ngu-Mike Hobe.